ekhuluma emhlanganweni lo emawungwa uChansa uthe ibandla lakhe ngalenelizwe ukukhankasa likhululekile ngoba libhekane nemigoqo eshiyeneyo egoqela ukumiswa kwemihlangano yebandla endaweni eziningi zelizwe. Umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana uSalo Siziba uthi kusobala ukuba ibandla le-ZANU-PF selisesaba ukuncintisana lebandla lakhe.
Thina saqhubeka phambili ngemhlangano ngenxa yobana i-CCC inhlanganiso erejistwe okusemthethweni kweleZimbabwe ekontesta yama-election elama-members of parliament lama-kansela iZimbabwe yonke jikelele. So angeke sake samiswa i-ZANU-PF. I-ZANU-PF la iyakhompitha kuma-election. Kufanele singayenzi into yokubana ZANU-PF ifuna ukusebenzisa amapolisa ubana iyethusele abantu. Yikho thina sithe wonke umuntu namuhla besisekwa kogudu emasingo izali zama ukubana ilimaze abantu lokumisa iprogram ethu. Kodwa-ke antile yabona kuzivithivithi amapikisha la mavidiyo atshengisa abantu ababuye ngobuningi.
USiziba uqhubeke esithi amapholisa amise njalo omunye umhlangano wabo obekumele wenziwe eBindura wokuphawula umkhankaso wabo wokudinga usekelo ekhethweni lwalonyaka.
Siyaqhubeka phambili ngemhlangano yethu. Namhlanje-ke sithole incwadi evela emapoliseni sathuma-ke abasimelayo abayi-organize ukubana besami ukubana bebachasele ukubana indaba yemgwaqo asiyo ndaba engamisa irali ngenxa yokubana zafanele senzele estadium. Basebenzisa izisoti zabo ukubana besimise. Sesithole enye ivenyu esivunyelweyo ngabanikazi bevenyu sebesithi hayi indawo yakhona ayila mgwaqo. Akula ndawo lapho ile mgwaqo. So yikho sihambe emapholiseni ukubana sibazi. Siyakuqhubekela phambili thina ngomhlangano wethu ngenxa yokubana thina lapha kwele Zimbabwe siyinhlanganiso-ke erecognizwa umthetho welizwe. So angeza ke samiswa ukubana sikankase sona kuyisikhathi sokukankasa.
Kodwa ilunga ledale laphezulu ele-Central Committee kuZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi abe-CCC kabakhuluma iqiniso njalo bangamagwala.
iZANU-PF asobandlela incane. iZANU-PF libandlela ikhulu, libandlela kakhulu lilizwe. So ukuthi singesaba indletane lezi ezizele nje eminyakeni le edlulileyo angiboni ukuthi kungabe kuyinto e-process kumbe engenzeka at any given point. Lokuthi abalandeli imithetho yelizwe. iZANU-PF ilibandla libusayo njalo ayinahlangano ewenzayo azange ithende abephatha ezomthetho amapholisa. You apply, liphiwe izizathu zokuvunyelwa kumbe ukurejectwa. Ayisikho ukuthi yonke imihlangano yeZANU-PF ihlale ivunyelwa.
Encwadini elotshwe ngamapholisa aweBindura isiya kwabe-CCC athe indawo abakade befuna ukwenzela umhlangano eye-Brockdale Fugari Open Space kayilungelanga ukwenzela umhlangano ngoba ingenazakhiwo lemigwaqo okungenza kube nzima ukuthi kungaqhamuka udlakela amapholisa enelise ukuzolamula. Amapholisa athi njalo abe-CCC abazange babazise kusese lesikhathi ngalo mhlangano ukuze benelise ukuthumela abanye babo ukuyalondoloza ukuthula lokuvikela inkokheli yebandla lozulu nxa kuthe kwaqhamuka udlakela. Kodwa lokhu kulandelwe ngabe-CCC besithi bazise amapholisa kumaviki amathathu adluleyo kodwa baze baphendula namhlanje umhlangano omele wenziwe ngensonto. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele Studio 7 ukuthi imvume yokuqhuma inhlangano emikhulu yamabandla ezombusazwe yamarali ngama-district commanding officers nxa kwehlule baye kusikhomishini wamapholisa elizweni jikelele laye kungehlula balelungelo lokuya emthethwandaba.
Indawo yamarali nxa kuyukuthi kulama-notifications, ama-notifications lawa esithi thina imopa i-chapter 11.23 and ama-notifications lawa kakambi kusikomisho jikelela amapholisa u-commissioner general. Ama-conveners kumbe ama-political parties kumele banikeze u-regulating authority kumbe u-officer commanding police district. Kungaba lokhu ucabana kumbe lokho esithi thina i-consultative process ukuthi ngiyahambanga kuhle. Ama-conveners bale i-permission kumbe imvume yokuthi baye e-court.
Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.